Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu hle ola mugela emoye ni ngolwesi ni mshaka 3 kunhlangula 2021 nguntunga milinku mo endaveni zekuseni lamhlanje
yona le yona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi iaphili le eyaphanyekwa iJSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi ikhangelwe.
Umongameli Mnangagwa sekhethe abahloli beSupreme Court abayisithupha abatsha. Ngakolunye uhlangothi idale leHigh Court lizahluza icala likaJustice Luke Malaba elokweyisa inkantolo namuhla.
Into kaGambarami bakithi uvika ngomunwe into ayaziyo nje ukuthi sekugcekela.
Ibandla leMDCT lanxaso kutheni umnumzana Gambarami kasoze abuyele esikhundleni isokuba ngukansila wakobulawayo. Akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abangama-33 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kwengeze inani lasebefunyenwe bele coronavirus laya kunkulungwane ezingama-10 phose amane 39,031. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,599. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lumkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezine 4,239. Abahlatshwe isibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 682,242. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 357,972. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umcimbi weBulawayo Arts Festival oqale izolo kuleli dolobho njalo ogqitshwa ngomgqibelo. Umnangagwa ufike koBulawayo izolo ngendizamtshina ehamba lomphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomphathintambo obona ngezomvikela unkosikazi Opha Mochinguri Kashiri. Abanye abaphathintambo abathile bebevele sebekoBulawayo. Umqondisi weBulawayo Arts Festival umnumzana Simon Mambazo Piri uthi umcimbi lo uzaqutshelwa eNational Art Gallery kanye laseLarge City Hall. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvikwa isekhethe abahluleli bedale leSupreme Court abatsha abayisithupha ababalisa uJustice George Chiweshe, uSamuel Kutka, Joseph Musakwa, Alfia Sichitakunye, Hlekani Mwayera kanye loJustice Felistus Chatukuta. Abanye babahluleli laba yibo abalakho ukuhluza udaba lukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba yena ophikisa isinqumo sokususwa kwakhe esikhundleni iHigh Court. Inkundla yezimlife ithi abahluleli laba balakho ukufungiswa namuhla. Kusenjalo iHigh Court namuhla izahluza olunye njalo udaba lukaMalaba olokuthi weyisa idale ngokubuyela emsebenzini lanxa nje inkundla yayisimsusile esihlalweni. Uma mangala kulolu daba ligqwetha lenhlanganiso ye Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika. Sibuze igqwetha umnumzana Machovana Ncube ukuthi ulubona njani udaba lokukhethwa kwabahluleli be-Supreme Court laba abatsha.
Ngendlela udaba lukaMalaba olumi ngakhona, khona lokhu ukuthi akubotshiswanga yena yedwa, kubotshiswe wonke ujaji owe-Supreme Court, ngibona ukuthi yona le yiyona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi i-aphili le eyaphanye kwa JSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi ikhangelwe ila majaji amatsha angabe ezaphanyekwa esikhundleni ngesikhathi sanesizayo njoba umbiko ukhanya usinjo njalo. Kodwa inkinga yile inkomo, nxa amajaji lawo esethe afakwe ofisini esengama Supreme Court judges, labo sebele nkinga ukuthi ngabantu abakhangelelwe ukuthi bangaba ingama beneficiaries amendment yona le evele ihlupha. So ngendlela abazaphatha ngalo udaba nxa ukuthi bengavumelana le aphili leyo, abanye bangasola bathi ngoba laba khangelela ukuthi bengezelelwe ama terms of office abo. So ke iba nzima ngaleyo ndlela indaba yakho.
Sibone kusikhatshana esedluleyo umphathintambo wezemithetho uZiyambi Ziyambi ehlambaza umkhokheli weHigh Court uChiweshe. Yena osesusiwe esikhundleni sakhe laye wafakwa ezingeni eliphezulu. Vakhona abathi ususiwe kulesi sikhundla uChiweshe ngoba ubengafunakali, ubebonakala njengesitha sikahulumende kaMnangagwa. Ungathini ngalolo daba?
Lama statements okuthi wakhulunywa Minister of Justice ngama statements impela angamahlanga esingathi process ethi afana lokuthuka idale okuyinto engahlanga sibili umhlaba wonke jikelele, ngoba fuzwe ukuthi silandele izinqumo zonke ezethulwe lidale nxa ungavumelani laso. Yikho kule indaba yokuthi umuntu wenelise ukuthi aphikise ngokufaka isicelo kunkantolo ephezulu. Asazi ukuthi uChiweshe ususelweni eHigh Court eswe Supreme Court, esingakutsho ukuthi on the face of it promotion. Ukuthi kulezi zathu ezithize asingeke sikwazi ukuthi zingaba khona lezo zizathu. Nxa zikhona ukuthi zizaphuma ngokuya kwesikhathi, kodwa ngibona zathi nxa sinazelela isekelo sombuso i-amendment number 2 lay upresident yena ehleli uyazidecidela ukuthi ngubani angamkhweza from iHigh Court amse Supreme Court, from a Supreme Court to a Constitutional Court. So asazi ukuthi i-criteria yakhona ebeyikhangele yiphi. Yikho sokusenzakala, yikho isinqumo isekelo sikahulumeni esezo 2013 esasingavumelani lakho ukuthi upresident uthi ehleli eyedwa avuke sokulama judges awa appointed. Yikho bekule i-system yona leyana yokuthi ama-judges kuze kwenziwe ama-interviews ukuze uzulu laye abe lokusuthiseka ukuthi ama-judges lawo nxa efakwe ezikhundleni for sure ngama-judges aqualify.
Namuhla inkundla izahluza udaba lokumangalelwa kukaMalaba phezu kwecala lokuthi weyisa umthethwandaba. Ubona izala nkomo?
Into ekhona baba Nkomo yile nxa indaba izangena enkantolo siphanyekiwe eqinisweni asivunyelwa ukuthi sifake imibono ngaleyo ndaba kule ndaba enje kulabanye abathi nxa umuntu kungethulwa isinqumo asiphikise ngokuphanyeka iappeal enkantolo ephezulu i-decision lana ayichallengeayo iyabe si-suspended kulabanye abatsho njalo ukuthi in this case the declarator is not suspended so ngibona zathi kuhle ukuthi silo dabo lunje ngoba luzachaza kamhlophe beke obala ukuthi iposition yomthetho ithini exactly
umnumzana Machobana Ncube ligqwetha Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende wakhe gabalani lokwenza le mizamo yokugebha amathambo kamuyi umnumzana Robert Mugabe ukuze ayengcwatshwa kutsha emathuneni eHeroes Acre. Umoyo utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi labo baluzwa kumaphephandaba lakumisakazo lolu daba njengaye wonke umuntu. Induna yalapho okwakhe khona uMgabe uZwimba wagweba unkosikazi Grace Mgabe inkomo ezinhlanu lembuzi ezimbili esithi wephula isiko ngokungcwaba umyeni wakhe emzini wakhe. Unkosikazi Mgabe wayemele ayethonisiswa ngeviki edluleyo kodwa kazange aye kulinkundla ngoba ebikwa engaphandle kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Uhulumende angacatshwa ngomunwe athi kalandela khonokho icala vele ngumphiko womlomo lichoba bavala nje into esegcikeni induna uZwimba usengumgezelwa eqinisweni ukuthi ngale ngasese ngale kwendlebe zabantu kukhona abamnyizela khona ngoba kalawo amandla okuyabeka umuntu eHeroes Acre abakhe abantu ibona bana endaweni engaphansi kwakhe kozwi
kuyahambelana yini lesiko lesintu ukuthi induna eyekuthi emuntwini akugejwe isidumbu kuyake kwenzakala yini khona
ngokwazi kwami ke ngesiko lesintu ye amangcwaba ayaphandwa kodwa aphandwa ngabathakathi kuphela ababe befuna ukucuya isidumbu leso esiyabe silapha kakubula muntu ongaphongusuka nje athi uyaphanda ingcwaba ngitho ngesiko lesintu lakho ke siyakwazi ukuthi nxa kumele umuntu aphandwe ngezizathu ezithiyeneyo indaba ehamba enkantolo kumbe emakhothi kodwa omagistrate labanye omantshi labehluli abanye banike isinqumo ngezizathu ezidumileyo xa kumele umuntu aphandwe. Umuntu kaphongukuphandwa nje akulasiko elake lathi umuntu kaphandwe. Ngiyake ngiqoqe nje labanye abesihlonini njengoba kuyinto evelela khona le labo bathi abakwazi khona lokho.
Sele ukuthi udaba lolu ubona kuludaba lokuthi kufunakala le intonga ekhulunywayo yini
angiboni ni into engafuneka ngaphandle kolutho olunakanelwa ukuthi umgayi wangcwatshwa nalo njalo lolu lutho lungatholakala engxenye luzasiza abanye abathize ukuthi mhlawumbe bakwazi ukukhokhela kumbe babambe indaba zelizwe ngcono kulalokhu okukhona kanti angithi ngithe mina abathakathi ndamangcwaba njalo babe besenzela ukucuya ukuthi bakhuphe izinto ezithize abacabanga ukuthi zingabasebenzela emsebenzini wabo omnyama.
Umnumzana Thandeko Zintimkanhla uhlaziya ezombusaswe. Ibandla leMDCT lithi akusiloqiniso ukuthi ukuxotshwa kukaMnumzana Tinashe Kambarami owayengumsekeli kameya wakobulawayo akusoze kusebenze ngoba wayesevele emisiwe ukusebenza lidale leHigh Court ngesikhathi ibandla leli lithatha lelo nyathelo ngomnyaka odluleyo. Ukambarami wamiswa umsebenzi ngemva kokumangalelwa inhlanganiso ye 1892 Mthwakazi Restoration Movement Trust kanye lonkosazana noMalanga Dabengwa besithi kamelanga aphathe lesi sikhundla ngoba wake watholakala elecala. Ukambarami ongukansila ka Ward 3 ekubandla le MDC Alliance waphikisa isinqumo se High Court lesi emthethwandaba we Supreme Court wona onqume ngeviki edluleyo ukuthi engaqhubeka ngokuphatha izikhundla zakhe. Kuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni omkhulu we-Full Council Meeting kobulawayo izolo. UMnumzana Kambarami ezama ukuphatheka kodwa wahudulelwa phandle ngamapholisa kamasipala. UKambarami utshele iStudio 7 ngemva kwalingxabangxoza ukuthi wathumela ikhansili isinqumo somthethwandaba esimbuyisela esikhundleni sakhe. Ngokunjalo uthe akufanelanga kube lenkinga ngalolu daba. Kodwa isikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uKambarami uyazikhohlisa.
Into kaKambarami bakithi uvika ngomunwe into ayaziyo nje ukuthi segcekeni. Umuntu nxa erikholwa akulani lokuthi ukhona mhla walelo langa ngoba incwadi yokuthi usuxotshiwe kuyabe kusaziswa inkundla leyo lagiyo edabeni lwakhe incwadi yokuthi useqotshiwe kwakusaziswa idale le council yakobulawayo okunjengokuthi njengomuntu olandelayo izehlakalo indaba eyamthintayo elaye wabakwazi ngoba okuqakathekileyo ukuthi idale nxa selikwazi akusela mhlangano obasemthethweni yena ekhona amalunga wonke sekwazi ukuthi akasengwe umuntu obasemthethweni ukuthi ahlale kulelo dale abaphathayo okumphathelana nalelo dala okubalisela o town clerk okubalisela i security ye city council wonke nje umuntu olokwenza le council yakobulawayo uyabe esaziswa ngalolo daba ngokubalwa kwaleyo ncwadi ukuthi hayi uzibani banyana kasenguye kaseyongxenye yaleli dala le council kumbe nxa kuse parliament u speaker ebala laphana uyabe esaziswa nje idala lonke. Akungeke kuthiwe umuntu nxa engabuyanga mhla lokho kumbe nxa kukhona okumbambile kumbe nxa kukhona okumenza angabuyi ngokungabi khona kwakhe isinqumo esika section 127K seconstitution kasisabambi hayi waxotshwa whether wayekhona kumbe wayengekho kumbe kwakukhona okwakumbambile kumbe kwakukhona okwaku-10 kuye kodwa okukhona yikuthi kayiseyilo lunga le council wakobulawayo ngenxa yokuthi waphuma ebandleni elamhambisa ukuthi abe ngukansilo wakobulawayo.
Sesikhuluma ngalo udaba lokususa labo ephalamende elithi bangena ngebandla leMDCT Water Service City bakwamanye amabandla lokho liqhubeka ngalo yini kumbe lisamile okwesikhatshana.
Ukukhitshwa komuntu ephalamende kumbe ekhanselini asiyo nto okungathiwa simile kumbe iyama ngoba izizathu zakhona azikhethi isikhathi ukuthi zenzakala nini. Ikakhulu into eyayenze ukuthi abantu bakhitshwe kwakuludaba lokuthi bayabethe bona sebetshile iMDCT eyiyo eyabathumeza kulezo zikhundla.
UMnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umnumzana Patrick Chinamasa nguye osephethe isikhundla somqoqi wenhlelo zezanu PF ngoba obekulesi sikhundla umnumzana Victor Matemadanda esesiya kuba ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ithi ulimi lwabathwa eZimbabwe olwesawo lusengozini yokutshabalala ngoba abanye babantu abalichumi kuphela abalwaziyo bakhanya bengelantshunkuntshi yokulufundisa abanye. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nalabo sebenza labo nginishayela izandla mpela ngithi niuphethe umsebenzi niuphethe impela ngoba nisinikeza okuyikhona okufudumeza imizimba yethu nezingqondo zethu. Lana ukhuluma bezinyanele silo izinyanela komcetshwa. Yilapha ngithi mina lapha pinde futhi elihle sibekile kwezemfundo kukhona sokubuyile njalo sebekushilo laba bantu abasibulalela imfundo yakwethu bathi bona kunabo abazobhala amazamanishini kuona lo nyaka kuna 30% ezo assesswa othisha abafundisa izingane zethu bese kuthi i 70% seyabuya khona ngale ezimakwa khona kozimseki lapho manje ngiyasho ngithi mina ngenxa yendlela othisha abadistributwe ngayo okushukubana kwela komthokazi siyovele singatholi lutho ngoba sifundiswa ngothisha babuya kwezinye inhlangothi kanti kanjani imfundo bani ebephathwa ngalindlela ukubana kuyethwa uthisha uzoba huye omaka ifinali kuthiwa kuna 30% ezo assesswa uthisha according to imfundiso kade iyenza umntwana kumbe behavior ebisenziwa umntwana bese kuyahlanganiswa nalokho kubuya ngale i 70% ebuya kozimseke. Lapho ke ngiyayibona ukuthi seyinyeyinye istrategy yokubulala imfundo yakwele Mandebeleni ngoba obothisha abaningi esibaphiwayo lapha ngabaze ukuzoyicindezela imfundo yakwethu nalo manje ithuba labo lokuthi bayicindezele ngokugcweleyo ngoba bazovele behambise ama 5% lama 2% lama 1% vukani bakamthwakazi nibheke kuyeza okuningi uma lingabhekile uma lingakuhlaseli uma lingakumisi kuyeza okuningi ngiyabonga.
Nilibingelele basakazi be Studio 7 nonke ngokuyithoba nangoze efika simthanda nonke basakazi. Siyazi ukuthi ekhaya kunezinto eziningi ezenzekayo njengamanje siyezwa indaba kaPeter Ndlovu ukuthi iyatrend ukuthi ngumuntu ozomela ukhetho luka 23 ngephathi yabo i-APP. Lokuyana basakazi bethu nabalaleli yikuthengwa ukusetshenziswa ngoba bebonile eMathebeleland yonke the meetings ukuthi isibambene siyinto eyodwa. So kunabantu abadumile endaweni zakithi abasebenza kudala sebesebenzisa bona ukuthi ikwazi ukubhidliza umphakazi ungabambani ube yi-unite naye umgida uPeter Ndlovu kumele ezinuke amakhwapha ukuthi le nto ufuna ukusebenza lapha noma umuntu othunyiwe ezobhidliza isizwe zakithi into yokuqala kumele ezibuze yona. Ngiyabonga abasakazi.
Sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngoJosephati thina esilesikhalazo ezanuPF sizokuthi zanuPF sithi corona sithi AIDS kuyafana into zoyi-3 lezi ziyafana abantu abaningi izanuPF asisayifuni abalutshwana izanuPF bayifuni so kuzima siyacela ukuthi ube izanuPF nje iyalalela yehle esihlalweni kungene inya sakhe deep but this is fish with ZANPF iphume kuphela nje ngajabula my ODM le ngafunda izwakale lakho sikhathele ngayo labo labo gawula badla bodwa bazabethi right thina hey sizobuhlungu ngayo ZANPF iyasigulisa okunye lingabona sesehlinzimba kanti sehliswa yi ZANPF
Studio 7 sanibonani.
Ah, umnanga kwalo chiwenga insuku zabo ziyasondela. Elokufa madoda liyeza. Nabulala abantu bakithi besigugu ngegugrawund licabanga ukuthi lilali ngunkulunkulu wezwe. Ah, manje kuyeza kwenu okufa. Eleni ilanga liyabalwa lokufika kulabana abantu ababulalayo kabuhlungu wabegugrawund. Abantu bamathebelele ndabantu bakomthwakazi nani bachitsele endlini licabanga ukuthi linakekela izwe life. Uchiwenga lo mnangagwa umfowenu umgabe ukhona ngale ulilindile niyoba batatu bodweni lika satani Chiwenga nangagwa mgabe alisiyeni unkulunkulu unkulunkulu wenu ukhona ozolijaja siyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Cameroon lithi selicotsha bemba igolide ngaphandle komthetho abayinkulungwane abadabuka emazweni atshiyeneyo kulandela ukubhubha kwabangamashumi amane kungozi yesikhukhula. Sokusungulwe uphenyo eUganda olokudingisisa ukuthi ngubani ozame ukubulala umphathintambo kahulumente odutshulwe walimala esemoteni kwathi umtshayeli wakhe lendodakazi yakhe bafa. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden sekhuthaze isizalwane selizwe lakhe ukuthi zihlanjwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze ilizwe leli lithi linanza uzivuse mhlaka 4 ngenyanga ezayo kube sokuhlatshwe abantu abangena kusilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%. Kathesi sokuhlatshwe abayisithupha lantathu ekhulwini 63%. Kumazwi awethu leizolo uBiden uthe amakhemisi azavulwa sikhathi sonke kanti njalo kulohlelo lwezimota ze-Uber le-Lift ezithwala abantu mahhala abafuna ukuyahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ubona wona umbiko omuhle kuqakathekile ukuthi xa kuvele kunomkhuhlane efana lalo kube khona okwenziwayo, kodwa ke ngile nsolo mina ngoba singananzelela khathesi imithi yona leyi kumbe ngithi amajekiseni nalawa akhitshwayo ukuthi wazahlatshwa abantu kukhona abantu ababengakuzwisisi ngawo ngokwenziwa kwawo kungathi mhlawumbe amanye kawala mpumelela enhle nxa esemzimbeni womuntu. Ngakho abantu okokuqala labana sisuthisiwe ngamajekiseni lawa, ngakho abaningi bayanqena ukuyawahlaba kuqala befuna ukuze kuhlolisiswe ukucubungule kahle kahle ngamajekiseni lawa.
Khona ngapho eTexas ungathi bayahlatshwa yini abantu ngobunengi, njalo lawe njengothwala sowahlatshwa yini?
Uthola kakashabi yena la ingomunye walaba abasolayo ngoba kukhona ongacaci kahle ngalawa majekiseni, kodwa ngibona ngathi amakhampani lawa alungisela amajekiseni agijimisa ukuthi abantu kabawathathe engazange asinikeza kakhulu imininingwane ngemithi lokuthi bayenze njani ziwa ngaphi kumbe basitshelela ngama-side effects. Kanti ke ngapha emhlukulweni we-Texas abantu yebo bayahlaba, bakhona abahlaba baningi abahlabayo, baningi njalo abangafisi ukuyahlaba, mhlawumbe ngithi abangakahlabi kodwa nxa sikhangela ngomumo wezinto mhlawumbe izinto okwenziwa ngazo kuzaba khona indlela zokuthi wonke umuntu agcine sehlabile kuphela. Bazabuya lamachinga ukuthi mhlawumbe nxa ungahlabanga ke kuthi ukuthi endaweni ezingasemsebenzini uyabusuka ingozi kwabanye laba abahlabile bese kuthiwa hayi hlaba phela lawe ukuze uqhubeke uza emsebenzini nxa ungahlabanga, kuthi ukuthi uyabe ungafanelanga ukuthi ube khona lapho kulabanye khona. Amachinga njengalawo nje isibonelo lesi, kodwa ke mbona ngathi ngokuya kwesikhathi bazosibamba sonke sibili esize siyehlaba.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usekhethe abahluleli beSupreme Court abayisithupha abatsha. Ngakolunye uhlangothi, idale leHigh Court lizahluza icala likaJustice Luke Malava elokweyisa inkundla namuhla. Ibandla leMDCT lithi loba sokutheni umnumzana Dinashe Kambarami kasoze avuyele esikhundleni isokuba ngukansila wakobulawayo. Akekho obulawe yiCOVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.